VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 19 kuNkwenkwezi 2020 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, kulo isifazana osanda kuvela kwele South Africa obhubhele eMkhoba Teachers College izolo, lapho okugcinelwa khona izizalwane zeZimbabwe ezivele phandle kwelizwe zisahlolwa umkhuhlane wecoronavirus.
Akusoze kutshintshe into eziningi kakhulu ngaphandle kokubana kuyenza kube lula nje ukuthi abantu bathwale imali, njalo ibe iziquma zangkhona zibe zilutshwane.
Imali entsha elesilinganiso se-$10 ebambeneyo izaqala ukusebenza namuhla, kodwa ingcwethi zithi aziboni iletha ububelo empilweni kaZulu.
Ngibona ngathi baye bayikhipha inkulumo bayibeka sobala, njengoba siye sathi nxa sisiyakhangela sabona ukuthi ngitshelwa kuma-Twitter basakufihle sebekubeka sobala uthi kuzwakala.
Baya besanda abacebisi bakamongameli Mnangagwa abasola uhulumende wakhe phezu kodaba lokwephula amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulo isifazana osanda kuvela kwele South Africa obhubhele eMkhoba Teachers College eGweru izolo, lapho okugcinelwa khona izizalwane zeZimbabwe eseziphenduke elizweni zisahlolwa umkhuhlane wecoronavirus zingakayi emizini yazo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi umufi ube leminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lanye, kodwa akavezanga igama lakhe. Akwaziwa njalo ukuthi ubulewe ngumkhuhlane wecoronavirus kumbe yini. UMangwana uthi uhulumende usaphenya lolu daba. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe lilokhu likumachumi amane lasithupha 46, ngoba phakathi kwabedlula inkulungwane abahlolwe izolo akekho otholakale elawo. Luthi njalo abantu asebehlolwe umkhuhlane elizweni lonke jikelele sebephose bafike kunkulungwane ezingamachumi amathathu 29,227. Asebefile bona balokhu bebane, kuthi asebesindile sebelitshumi lasishiyangalombili. Abe-John Hopkins University bathi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-317,000 njalo wahlasela abafika phose izigidi ezinhlanu 4.7 million. Imali entsha elesilinganiso se-$10 ebambeneyo izaqala ukusebenza namuhla, njalo amabhanga lawo azakhweza imali umuntu enelisa ukuyithatha ebhanga ngeviki isuka kumakhulu amathathu amadola $300 isiya kumadola ayinkulungwane eyodwa $1,000. I-$20 entsha yona iza kwethulwa ngeviki yakuqala ngenyanga ezayo. Lokhu kuza ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka utshabalala. Idola lakwele Melika elilodwa izolo belilingana lamadola eZimbabwe angamachumi aphezu kwamahlanu, i-1:55 kusiya ku-1:58. Sibuze ingcweti ecubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi ubona imali entsha le iletha umahluko na.
Akuthi soze kutshintshe into eziningi kakhulu ngaphandle kokubana kuyenza kube lula nje ukuthi abantu bathwale imali njalo ibe iziquma zangkhona zibe zilutshwane. Ngakhangela abesokusenzakala ukuthi ngendlela inflation esihambe ngayo sokusenzakala ukuthi umuntu ngisofuza athwale ipayabheke uzathwala imali eningi kodwa ama $10 lokho kuze lulazisa ukuthwala kwemali njalo kuzoncedisa nje ukuthi abantu besebenzise imali. Kodwa nje sithi ngokuya uhulumende waphuza kuleta lawo sithi ngama denomination notes njalo besikhangelela ukuthi ingapheleli ku $20 ngendlela inflation esishaya ngayo elizwe leZimbabwe. Kwathwa lawo lethile ama 100 loma 50 kumbe le 200 kumbe 500 ngokwaye bambeneyo. O inflation yethu sisethusa njalo ama $20 lawa kuyinto ukuthi ukhulumende uyareacta akakho proactive. Lapho wasitshela khona ukubana uzaletha imali kwathiwa wayiletha ngalesi sikhathi kwake asithi kulokungcono kodwa ngalesi sikhathi sekuzama nje ukuthi kuvakele isikhala esingasavalekiyo ngoba inflation sihambile kodwa badaleni abathengayo labathengisayo kuzabanceda nje kodwa ukuthi kungatshintsha umumo. Hayi akulanto engikhangelela ukuthi ingabiza tshintshwa ikuya kwama $10 lama $20.
Ngicho lokusilela kwemali awuboni kuphela elizweni.
Akula kuphela ukudubo lokusilela kwemali ngoba ukusilela kwemali sithi kusebenza kweeconomy. Khombisa ukubana kulezinto ezingahambi ngendlela, khombisa ukuthi kulento ezibendileyo. Njalo kulephini khombisa ukuthi kulento okufuze siqondise. Ukuletha le mali entsha emaphepha asikho ukuqondisa. Kulokuncedisa nje kodwa asikho ukungaqeda udubo lwemali. Ungananzelela ukuthi imali le entsha eZimbabwe ichaya inflation kakhulu. Ungavuka ukhangela amarethi amalanga adlulileyo lawa ayeqila phapha okuyikho okunye okwenza ukuthi imali ingani yasilela. Sakubona kubana kunzima ikakhulu le-economy yethu sithi i-highly informalized ukubana idile lento zama-currency shortages ngoba imali yonke eningi iyabe i-outside the banking sector. So i-policy from a banking sector ayitholi response loba indlela eyabe ikhangela lokuthi ibe yiyo ngoba imali eningi lalapho esetshenziswa khona kungaphandle kwalomkambo loba sithi market ye banking system. So ikakhulu ungananzelela ukuthi ngazi zonke isikhathi ipolicy ijayele ukulandelela into esezenzakele khona kube kufuze kubana ipolicy kube yiyo eqondisayo ukuthi into kufuze sihambe njani. Indaba ze-monetary policy kakhulu esikhathini esiningi azila kuhlakanipha loba indlela eningi ongayenza nxa kungela kuthembana phakathi kwabantu abasebenzisa imali lamabhanga njalo kungela kukholwa phezu kwaleyo mali. So ukubana singathi le mali izaletha impumela njalo kumbe intuthuko we-economy siyabe siqamba amanga.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxelaye ekobulawayo. Amazwi kaShoko agcizelelwe ngenye njalo ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Into zemali vele emthetho waso sihambelana lethemba elisemalini singathi ngesikhiwa i-confidence. Nxa kuthiwa khona kuza ukuba le mali entsha kuyakuthi abantu abavele be ngoba umsika lo omnyama lo ngowabantu abalutshwane ayiso abantu abaningi. So abantu bakhona bengabe sebecabanga ukuthi engxenye kungaba le mali elutshwana esemsikeni kumbe nxa kungena imali ama-denominations amakhudlwana kuza kwenza ukuthi bathwale imali elutshwane iyi-cash ukwenza ukuthi babe bephumelela ukuthenga imali yangaphandle eningi. Singathi khona vele azibambeki ngoba into ezihambela le mali umthetho waso singathi khona ngama-emotion kumbe i-lack of kumbe i-confidence kuya ngokuthi njani lokhu kuyabe kume kanjani.
Manje kuyini esingakukhangelela imali le singabona nje isiba khona ibhodabhoda isetshenziswa ngumuntu wonke kumbe kungaba lezingxaki ezithile njengaleyani yakuqala?
Kusho ukuthi ibhanki elikhulu i-reserve bank laphana bekhupha amadola ucazana amabhondi lama $5 singathi ama $5 akhanya sigcwele aphuma vele emabhenki imali yakhona ingakabi official. So ngibona ngathi mina i-financial intelligence unit baqonda ukuthi babona ukuthi nabe ngathi bayakhiphe imali benikeza ama bank imali eja ama series na kungathiwa khona siphumile emsikeni omnyama bazazama ukuthi badingisise ukwazi ukuthi kanti imali yakhona ivuphume kanjani ukuthi ukuthi abathengisa imali emsikeni ngolesithathu bayabelokhu bebambe imali yabo bekhangelela ukuthi engxenye benganikwa imvumo kodwa angiboni ukuthi bazavumelela ngoba ibhanki enkulu vele ikhathisa amehlo vele semabomu bakhangele khona ukuthi ibhenki lona elizakhipha imali liyifake emsikeni yeliphi so kulokwethuka ukuthize
imali le isikhona ikusasa ke injani
ukukhithwa kwemali entsha kungela kulungisa kwempahla okuphezulu ikungela production kwenza ukuthi imali ibhodi iyiningi izinto ezilungiswa ngezilutshwane intengo yemali izakwehla kuzaba le-inflation ngoba yazi ukuthi siyazi ukuthi khathesi i-$2 kayisathengi lutho i-$5 kayisathengi lutho i-$10 ngokwayo vele kayisathengi lutho loba bengathi belethe i-$20 isinkwa kathi ziphumelele ukuthenga elakusasa limi kabi ngoba imali isa idindwe yesikhathi se-COVID wawuvikele ukuhlupha ukuthi ama-factory alungise izinto khathesi sokuzinzima ngoba vele i-COVID ngokwayo yenza ukuthi vele impahla zibe zilutshwane ezilungiswayo kuzakuba le inflation engazakibonakale sesiyibuyele musiwe ku-2007 no-2008
umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7.
Yebo 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 tsakaza muhle liyanxoswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo 8 pm kusiya ku 9 pm namhla kuhlelo sixoxa labasakhulayo ngohlelo luka hulumende olwe lockdown olusanda kungezelelwa isikhathi ngomongameli Emmerson Mnangagwa isaxila ikakhulu kudaba lokuthi i lockdown ithinta njani impilo yabatsha beZimbabwe silusiza ukuthi alisoze liyenelisa ukungena nokuhlelo lolungo cingo njengensokweni ngoba sisebenzela ngekhaya asikho kuma studios loba kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho ke asihlanganeni lami u Mike Hobe khona pa ku Studio 7 ngo 8 ntambama
vaya besanda abacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa asebesola uhulumende wakhe mceke phezu kodaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Umnumzana Shingi Munyeza ube ngowakuqala ophumele egcekeni kumalanga asanda kwedlula. Sithi uhulumende kaMnangagwa ukhokhelwa ngabantu abangelanembeza ababusa bekhetha abantu ngemihlobo njalo abephula amalungelo kaZulu mihla ngemihla. Uthe abantu laba bakhohlakele njalo yibo abadiliza umnotho. Izolo omunye njalo wabacebisi bakaMnangagwa umnumzana Busisa Moyo wethule umbiko enkundleni yeTwitter. Sithi uhulumende kumele aphenye udaba lokuthunjwa lokutshaywa kakubi kwamalunga ebandla leMDC Alliance yamathathu. Athi unkosazana Joanna Mamombe, uSicilia Chimbiri kanye loNesai Marova. Umoyo uthe uhulumende engavumela izehlakalo zobudlova ezinje ukuzama ukuvuselela ilizwe kufana nje lokudlala ngesikhathi. Ubegcizelela umbiko wabezinkonzo abeZimbabwe Heads of Christian Denominations bona abasole njalo ukutshaywa ngamapholisa kwabesifazana bakobulawayo ababili abathi unkosazana Ntombizodwa noNokuthula Mpofu. Abanye bathi amazwi kamunyeza lakamoyo aveza sobala ukuthi bakhona abacebisi bakaMnangagwa asebedakekile ngokwenzakalayo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Inkulumo babunkomo ezikhulunywa ngabacebisi bakamongameli ngibona ukuthi inkulumo lezi zinkulumo ezingasadingi thina ukuthi singabantu sikhiphe okunye no noma sifake okunye. Ngibona ngathi baye bayikhipha inkulumo bayibeka sobala njengoba siye sathi nxa sisekhangela sabona ukuthi ngijola kuma Twitter basakufihle sebekubeka sobala ukuthi kuzwakale. Baze baya recorda ama video bephuma bezikhulumela njengokuba kunjalo ukuthi lokho abakubonayo kuyokufaneleyo njalo izifiso zabafisa ukuthi bazibone kuyukuthi iZimbabwe iyo ingakhona yiziphi. Kuba lihlazo khona kahle kahle eqinisweni ukuthi nxa kukuthi abantu abaye ngabacebisi sebegcina sebefika kulesi simo sokuthi izinto sigcine sezihlanjalwa sezikhitshe egcekeni. Kutsho ukuthi kuyachisa emsamo, kutsho ukuthi lokho abakubonayo abavumelani lakho. Njalo kuyinto enhle ukuthi kubonakale abantu abasezingeni eliphezulu kangaka ebesenelisa ukuthi inkulumo bayibeke njengokuba injalo ngendlela abayibona ifanele ukuthi abantwana beZimbabwe kube kukuthi yikho abakubonayo njalo abantwana beZimbabwe futhi baphathwe ngayiphi indlela.
Umnangagwa ubona landela yini inkuthazo kamunyeza lomoyo elungisisa udaba lwamalungelo oluntu kumbe umbona nje ekuchaya indiva?
Engikubonayo baba unkomo ngibona ngathi inkulumo lezi kuzabe izinkulumo ezifanayo lezinye iziphatha amandla ezake zaphawula mhlawumbe ezake zakhuluma mayelana ngendlela izinto ezizwa ngakhona noma indlela izinto eziqhutshwa ngakhona. Ngibona ngathi kuzawadlula nje kodwa ke mina ngibe sengisithi into enhle noma uhulumende oyabe elesifiso sokuthi abuse ilizwe ngendlela eqondileyo nguhulumende othatha indlebe yakhe ayisondeze ebantwini njengalokhu isithembiso lesi sasibonayo ensukwini zokuqala enxa uthiwa sekubunjwe uhulumende omutsha andibana sekuye kwakhitshwa umgabe kwaba lezithembiso ezazitshengisela ukuthi kuzabe nguhulumende olalela abantu, kuzabe nguhulumende oyenza izinto ehlanganyela labantu ukwenzela ukuthi kube i-government yabantu, i-government ezagoqela wonke umuntu azizwe engumuntu weZimbabwe, azizwe engumuntu orepresented ngezinto ezenzakalayo. Kodwa ke nxa sokusenzakala ngalendlela okwenzakala ngakhona angiboni ukuthi kuzafika kulelo zinga. Ngibona ngathi nje kuzabe into abazayichaya indiva bayidlulise kanjalo.
Umunyeza lomoyo bona ubona beqhubeka yini bengabacebisi bakamnangagwa?
Angiboni uShingi Munyeza lobusisa moyo ukuthi bazaqhubeka besenza umsebenzi wabo lo abawenzayo ngoba ngendlela asebe bakudalula inkulumo mhlambe noma ngithi izinto ezenzakalayo esingazithatha mhlambe becelele sithi ngama classified information noma sithi izinto eziconfidential bazithatha bazileta ephambili kwabantu ngendlela abazwa labo ubuhlungu khona. UShingi Munyeza oze wabeka wathi yena ngabe kukuthi ezinye izinto zenzakala kukuthi ngabantu bakhe abenziwa lezo zinto beza kuzobuhlungu kutshengisela sobala ukuthi abasela ndaba ukuthi kwenzakalani. Kodwa ke engikubonayo ukuthi abasoze besaqhubeka besaphatha lezi zikhundla zabo abaziphetheyo ngoba izinto asebezidalulile labana izinto ezihlambalaza ugovernment.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu. Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance layo yethule owayo umbiko izolo isola ukuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bakobulawayo labe MDC. Isikhulumeli salenhlanganiso umnumzana Useni Sibanda uthi umumo ungaqhubeka unje kungagcina kungasela kuthula elizweni.
Sikhathazekile kakhulu, sinanzelela ukuthi ilungelo loluntu belilokhu lisephulwa ikakhulu ngesikhathi lesi abantu bekhangele lolu duvo lwe-COVID-19. Ikakhulu sihlukuluze ukunanzelela ukuthi omama yibo abakhanya betshayiwe, yibo abakhanya behlukulezekelile. Besikhangelela ukuthi ngabe njengoba lindaba ikhanya isukela zombili zingani zisukela emapholiseni ukuthi lokhu kwenza ukuthi abantu bengasathembi amapholisa. Njalo kuqakathekile ukuthi amapholisa alubambe lolu daba ngendlela ezachiya abantu belokhu bebathemba. Ngiyakhola ukuthi singakhangela kulindaba eCountry Park sinanzelela ukuthi amapholisa adeyiwo adesethiswa becatshangelwa babanjiwe njalo kuqalisa ukuthi kusetshenziswe kuhanjiswe court. Lokhu kuyasithokozisa kodwa kumele leyo ndaba ilungiswe iyephutsha kukhanye ukuthi kusetshenziwe la le Harare kukhanya njalo nxa bekhuluma bathi bathe bephethwe besemapholiseni. Ngakho ke sokumele ukuthi amapholisi achasisele uZulu ukuthi kwahamba njani, lokuthi njalo kukhanya ukuthi lindawo indaba leyi bayayilandelela njalo bayadinga abantu labo ukuthi abakwenzileyo lokho. Ukwenzela ukuthi kusasa kungabi nomunye umuntu ozaphinda njalo ayenze lento. Njalo ke sihlutshwa nayo ukuthi nxa sinanzelela ukuthi loba le ndaba yokuqala eCourt Park yenzakala sokwenzakala esibili, konke lokhu kwephula isisekelo sombuso weZimbabwe le Afrika yonke kuvunyelwa lokho. Thina njengamabandla sinazelele njalo ukuthi abantu abaningi sebelokwesaba ngenxa yokuthi nxa izinto zonke lezi zenziwe kule lockdown kutsho ukuthi abantu sezaba lengqondo yokuthi kutsho ukuthi kuyabe sokungani kusetshenziswa yona ukuhlukuluza abantu.
Ama commission la elithi kumele angenele lilethemba lokuthi impela engangenela azaphuma leqiniso na?
Thina siyathemba ukuthi iNational Reconciliation Commission leZimbabwe Human Rights Commission balomlando ngaphansi kwesisekelo seZimbabwe ukuthi bevikele isidalwa seZimbabwe lokuthi balungise lapho okukhanya khona kungaba lokudlwangudlwangu kumbe lomsindo. Nxa sikhangela ukuthi lolu daba lungaqhubekela phambili amapholisa elokhu ehlukuluza abantu kutsho ukuthi ukuthula elizweni lwethu kuyagcina kungasekho. Njalo ke ngiyakholwa ukuthi bona be-NPRC labantu beZimbabwe Human Rights Commission bathi bona nxa kwenzakala izehlakalo ezinjengalezi kumele batshelwe ukwenzela ukuthi basikhangele bazihlolisise. Ngakho thina siyathemba ukuthi bazayenza lokho abakuthembisekileyo ngoba sibone eCourt Park i-NPRC iye yahamba sibile yakhona ngale yakhangela ukuthi uhamba njani. Ngakho sesimele ukuthi sibone ukuthi eHarare bazasebenza njani. Njalo abantu beZimbabwe bakuthatha ukuthi njengoba lezi nhlanganiso zabekwa isisekelo sombuso welizwe zilamandla okwenza lokho umbuso welizwe othi kumele zikwenze. Ngakho ke konke sikwethemba njalo yikho sikufisa ukuthi sikubone kusenzakala.
Umnumzana Hussein Spanda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi obeyisiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Absalom Sikhosana obhubhe ngempelaviki uzabekwa kusasa emalibeni eNational Heroes Acre eHarare. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzagokela umhlangano weSADC Troika ozangenwa ngezinye iinkokeli zeSADC eHarare namuhla zikhulumisana ngodaba lwabahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo asebevuke ubhova kwele Mozambique. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani babusakazi bakastudio 7 lonke. Siyalibulisa lonke elikhona ngapha eAmerica lisiqhubela umsebenzi wethu omuhle. Sithi linjani? Thina sibona indlala lapha nesikhona lapha, hayi indlala ezabulala abantu. Abantu bayathwele nzima sibilonyaka sibona hayi. Noma abantu bebelandela sibili izinqumo zikahulumende zokufaka ama-mask behamba, kodwa indlala iqhalise nzima sibili abantu. Into ethi sicela ukuthi uhulumende ananzelele ukuthi abantu balamba abancedise ngoba njengoba abantu bangalamsebenzi abayenzayo ebambekayo abantu bangabulawa indlala sibili. Siyacela uhulumende angenele kakhulu kulokhu ngoba lezitoro sezidura kakhulu. Ma unanzelela kuzabazima ngoba lenkwanka uyabuya vele izifuyo zizaphela. Cela sithi uhulumende akunanzelele khona ukuthi hayi into ziyadura lapha emakhaya ngendlala. Abasimi nabantu baphuma bezihambela vele uyabona ukuthi kuzabazima phambili la ngoba lako ukuthi uphume futhi ubulawa umkhuhlane kunzima. Into zakhona zila choice konke uba phakathi laphakathi utungenza. Siyacela sikuthi khona uhulumende asincedele ngoba le welfare ibona lapha ibuyile kithi abantu baphiwa amagogogogogogo. Manje igogogo lingakusangapha kula lutho olungakwani imuli ngoba imuli zifuna zithole ukudla ukuthi egqaga. Igogogo lomumbu lingalasitshebo lingalani. Hayi indlala enzima sikuthi. Siyacela sibili ngupite eSt Joseph kopite.
Basazi bethu abakustudio 7 abasibambela umsebenzi wethu ngithi njani silalele nje lapha ukukhulunywa okukhulunywayo uyazi kuyisimanga njalo kuyayangisa lokho kambe shiwa uguni into angayikhuluma yona leyo athi ushamisa wala ungena uPoland so yikho ngokuba kwazi kwabo ukuthi uyabakhulela vele yikho sebethumela umakhuphe ukuthi zama ukudiliza ibandla likaNelson Jamisa ukuthi liphele ingxenye wena ungayenza kube ngcono ngoba bona sebehlulekile manje akula mntwana owavoteli iMDC kaShamisa oza kuya kumakhuphe njalo iMDC kaShamisa sithi phambili ngayo asibuyeli emuva noma bangazi bazame imizamo yiphi zaniPF isiyehlulekile zachose thina kasibuyeli emuva so useyavota kwaphaa sithi phambili ngoShamisa ubomvu kumnyama lokho abakwenza batshona beqeda isikhathi sabo and abalanhloni futhi la enimakhuphe uyaphonga ukuqwayiza khonapho esetshenziswa kabuhlungu kangaka iZANU-PF abantu abaningi bamzondele ngendaba zento yakhe le ngoba uShamisa wawina ama-election akhe 2.6 million yaziwa ngumuntu wonke wonke siyakwazi so iZANU yabona ukuthi ha umfana omncane uyasikhulela yekela sisebenzise uThokozane laye avume futhi Thokozane ngawo ngomunye ngawo uhluphumphele phakathi kwakho khona ukuthi uhloniphe and alilanihloni lonke leZANU uyakutsho yena uguni kathesi simlalele uthi hawu uShamisa waduba ngokwalo ukuthi angene kuPoland iPoland yokuthini iPoland leyo babeyilungisela uShamisa wabehlula sekho sebezama ukuthi bathi makhuphe umkhiphe akulanto yenzayo makhuphe udlala ngesikhathi sakho inomsidla imali lo idlayo idle kuphela mahara kulanto ozaphuma layo
ngeke moyo ngithi kuse Gwanda South yebo kuyaliwa mina into enzisa ubuhlungu ukuthi abanye laba sebesayidana leZANU ukuhlupa abanye ubona besazi ukuthi iZANU yahlupa abanye abantu kanganani besazi ukuthi opposition yeZimbabwe ngemele ikhuphe iZANU embusweni kodwa namhlanje bathi nqaba ngakhuthana labanye abafowabo babe sebesiya eZANUini besiyancediswa iZANU ukuthi bahlukuluze laba abanye sibona la mapolisa sesayidana labo sekuhlutshuluzwa laba abanye into embi kakhulu umuntu uhle abonise ukuthi ubevele ngekho ehlelweni lokukhupha iZANU ube sehlelweni lokuthi yena aziphilise ngoba ungaze ukuthi ucaplane kanganani lomunye wawuvele usilwa la elilwisa iZANU akwenzi ukuthi wena ususebe ezandleni zeZANU ubususebenza leZANU usuhlupha abanye abantu iZANU ikuncedisa khonapho
njani basakazi baka studio 7 mina igama uNicholas Ncube ngisuka esigabeni saseBhinga ePhashu besicela manje kuzinkokheli zethu zelizwe lathi sike sidumise uNkulunkulu asikhokhelele kulomkhuhlane okhona emazweni wonke bana lathi sivunyelwe ukukhuleka ngoba kunje asivunyelwa ukuthi sikhuleke so besicela uhulumende ukuthi lathi asivumele noma ubona lawo mamask la minha bomba
labo bekungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsekeli kamongameli wakwele South Sudan umnumzana Riek Machar kanye lonkosikazi wakhe uAngelina Teny ongumphathi ntambo wezomvikela kulelo lizwe sebebanjwe umkhuhlane wecoronavirus. Umkhokeli wakwele Morocco uthi uhulumende wakhe uza kwengeza uhlelo lokuvalwa kwelizwe ngensuku ezilitshumi emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Sizigqiveke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus selisedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalolunye 91,900. Asebebanjwe yilomkhuhlane sebephezu kwe 1.5 million. Ukuziqiba ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo isifazana osanda kuvela kwele South Africa obhubhele eMkhoba Teachers College izolo lapho okugcinelwa khona izizalwane zeZimbabwe ezivele phandle kwelizwe zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Imali entsha elesilinganiso se-$10 izaqala ukusebenza namuhla, kodwa ingcweti zithi aziboni iletha ububelo empilweni kaZulu. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.